soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessings Zulungu ukusipha indaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 Mfumfu 2022 ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Inkabe ezibotshiwe zigwandisha amadolo, zibopha amadolo, inqola yakhona akula lapho engayafika khona.
Bayakhala abantu ngokubiselwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa, labanye bathe ezikhundleni eziphezulu kubandla leZANU-PF.
Abantu abanye labo abakakhethwa khona bezathethwa labo, and I am sure singabeke indlela sine sizabona a new look ezabe khona ezaphucela abasakhelayo.
Ibandla leZANU-PF lithi uqhuba kahle umsebenzi umongameli Mnangagwa, umnumzana Constantino Chiwenga labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo.
Nangu ngingabuyela ekhaya kumamdala wami vela ngazi ngavele ngingathi nginamama nginababa mina so bengifuna nje ngumamdala wami.
Umfelokazi uNomsa Chuma uthi uthwele nzima lemuli yakhe kulandela ukubulawa kukaElvis Nyathi kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi eZimbabwe lizaqhubekela phambili libhidlika kulandela ukubiselwa ezikhundleni eziphezulu kukamongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe, umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mhadi emhlanganweni weCongress ogqitshwe ngomgqibelo. Bathi kukhangelelwe ukuba ilizwe lizaqhubekela phambili libhidlika ngoba sebekhulile abathathu laba kanye lonkosikazi Opha Mchinguri Kashiri, umgcinisihlalo webandla leZANU-PF. Bathi bekumele ibandla elibusayo likhethe abantu abatsha, hathi asebekhulile ngoba sebehluleke ukubusa kusukela eZimbabwe lithola uzibuse. Badaniswa njalo ngokwenziwe libandla leli elithenge imota eziningi ezokukhankasela ukhetho oluzayo. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi kuyayangisa okwenziwe ngabalandeli bebandla elibusayo.
Kuyitshengisa ukungatshintshi kwabantu laba from isikhathi sikamgaya. Kube kuvele kusenziwa njalo ukuthi abantu bayazifaka, usezazikhethele okuthiwa ngabancane laba ababe bebatsha befakwa ngabo ukuthi barobhe laba abatsha babona ngathi labo kulesabelo esikhona. Kodwa-ke umbuso wakhona uyabonisa ukuthi hhayi utshintsho kalukho. Akula democracy ekhona ngoba ukhethwe njani bekumele khona phana bavunyelwe abanye labo bancintile.
Ye manje bonani ilizwe liyangaphi lilabantu okuthiwa yibo ababhiliza umnotho lokunye njengoba sebebuyele ezikhundleni?
Ye ilizwe vele kaliyindawo baba uDube, ngoba inkabi ezibotshiwe zibhandisha amadolo, zibopha amadolo, inqola yakhona akula lapho engayafika khona. Yikho kusitshengisayo khonokho ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe ukuthi kwenzeni. Basitshengisa xathi ukuthi nje umgabe loba nje kade bebekhuluma ngaye kabi kutho ukuthi bebekwenzela ukuthi bona bathathe isikhundla ukuze abantu bavume ikhulu ya. Akula lapho ilizwe liyakhona bakwaDube, akula ngitshela kancane.
Ubona njani ngakhonokho-ke ukuthi bathengele izimota ezintsha?
Mina ngize ngilokudana kakhulu ngibona izimota zenzana zithontamazi ngizibona emipikitsheni ukuthi impikitsha yakhona injani. Kulona leli viki nje liphelileyo kube kusenziwa okuthiwa betshengisela bethi bona ama-sanctions abulala umnotho. Ngizibuza ukuthi kathi ama-sanctions lawa nxa kusiyathenga izimota leziyana imali isikhona kakusela ama-sanctions, kodwa besibona abantwana laba ezikolo bethwalisa amagwaliba kuthiwa khona kula ma-sanctions. Kuyatshengisa khonokho ukuthi lunwabu lapha olutshintsha lungafika lapho kuyiyelo khona luba yiyelo, lapho kuluhlaza khona lube luhlaza.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu, othi kuyamangalisa ukuba iZANU-PF lithenge izimota ezintsha ilizwe lidonsa nzima.
Owaqala magumede ukuthi ngizacela abantu baseZimbabwe ukuthi bananzelele ukuthi umbuso lokubusa kuzinto ezimbili ezehlukeneyo. Ibandla leZANU-PF
uchone ngalokhu Ndlovu chasisa
kusukela kudala injongo yabo ukuthi bahlale besembusweni, bathanda nje ukuthi bebe ngabantu ababusayo, kodwa ukubusa abantu abalani labo abakwazi ukwenzela uZulu into eziqondileyo kumbe into ezinceda ilizwe ukuthi liphumelele. Okwabo yikuthi bona bahlale besembusweni, yikho ubona bethathe inkulungwane lenkulungwane zeyimali bethenga imoto ezokuthi bakhona ukukhampena bewina ama-election.
Ndlovu, ngathi insolo yenu ingaphi khonapho, ngoba kuyinokubi ngokuthenga imoto zokukhankasa.
Nxa sebewinile ama-election beqeda ukuwawina balungisela ama-election azayo, abalaso isikhathi sokuthi bancede abantu bathenga imithi ezibhedlela, bathenga imishini efunakalayo ezibhedlela, konke lokhu abalakho. Uzababona bebhizi besekela izinduna ama-chiefs emakhaya ukuthi babakhampeynele, ama-veterans ukuthi babakhampeynele, nanku kade sebethenga iy'moto ukuthi bathole ukuthi bekhampeyne kuma-elections. Ungananzelela izithembiso ezayenzwa ngumongameli wabo osengumongameli welizwe kuma-election adlulayo, akula noma one into eyi-one ayenzileyo. Uthe bethola umbuso lowo qala ukulungiselela i-election ezayo. Yiliphutha elikhulu ezweni laseZimbabwe, ngoba abantu abasembusweni abalamaqhinga okuthuthukisa ilizwe, balamaqhinga okuhlala besembusweni.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye eseJohannesburg kwele-South Africa. Kodwa umnumzana Joseph Chuma utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi ibandla elibusayo likhethe umnankagwa labanye ngoba liyasuthiseka ngabakwenzela uZulu.
Abantu abanye labo abakakhethwa khona bezakhethwa labo, and I am sure singabekezela sine ngizabona a new look point brother ekhona ezakugcela abasakhulayo ukwenzela ukubona kube le proper handover takeover. Abantu abancane sifunde kwabadala, sihamba sisenza njalo.
Ye, kodwa abantu bakhangela bathi phela inhloko yiyo eqakathekileyo, nxa kula bantu abadala bonke bolabo abazimisele ezikhundleni bathi inhlazi phela ibola kusukela
ekhaya of continuity njalo hatshi ubona ukuthi ukhitha abantu abadala kuphela. Kwesinye isikhathi i-experience ingcono kakhulu kulokho ngifuna ukugijima. Akunanto embi ngepresidenti ebuyelela leyana, sokuzabuya yethina abancane sibuya singena sifunda mbizana ukuthi sibambe ngendlela ephelelweyo, hatshi ukuthi nguphanga, ngoba ubude belamela nto abantu abadala bakusho kudala ubana abuphangwa. Thina esezilungimele kuthi ona sikhitha abadala bana singakafundi kahle kuyini, sabe sifunda singena sihamba. Yiyo nto mina abantu kababekezele into ezidrogonize izahanansa yonke amshale bazabona ubana hhayi olutsha lukhona lalo angele lufakiwe futhi njalo.
Ye, bakhala njalo abantu ngokuthengwa kwezimoto eziningi. Akusitshele kuhamba njani, kukhanya ngazani sele moto ezinhle kakhulu eziningi njalo.
Asiyo mali kahulumende le esebenzayo, by the way yimali esikhwama sebethu zanuyenzela amabhizinisi thina abangane abafisa ukusincedisa. Njengoba nje nako emabandleni wonke amaningi abantu balaba abantu ababancedisayo, imota lezi ezikhitshiwe kati yimota ezingu-20 nje kuphela. Ten ama-provincial chair woman bonke athi thina ama-provincial ngu-10 and then ne-10 ama-provincial chair awo-veteran kuphela to make it 20. So angazi 400
Umnumzana Joseph Chuma ukudale le ZANU-PF Central Committee, sixoxe laye eHarare. Abamele amazwe achiyeneyo kwele Zimbabwe kubika ukuba basemhlanganweni omkhulu kobulawayo, lapho okukhulumisana khona leziphathamandla zikahulumende ngomthetho obunjwayo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill lokunye. Abasemhlanganweni lo bathi abameli laba bachothoza imizamo kahulumende yokubumba umthetho olakho ukubhidliza inhlanganiso ezizimeleyo elizweni. Kukhangelelwe ukuba bazaphuma lezinqumo ezimbalwa ezokuvikela inhlanganiso ezizimeleyo emthethweni elakho ukwenza kungabi lobudlelwano phakathi kukahulumende loZulu. Kudaba olufanayo, abakunhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lamabandla ezombusazwe bathi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyanda eZimbabwe, njalo uhulumende kumele akulungisise kungakenziwa ukhetho oluzayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqhubekela phambili elizweni, njalo abacubungula ezombusazwe bathi ukhetho oluzayo olukhangelelwe ukwenziwa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi luzabe lungakhululekanga. Emavikini adluleyo kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga ebandla elibusayo eleZANU-PF leliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ematopo lesigabeni seinsiza kungakenziwa ukhetho lwama-by elections. Amalunga ebandla eliphikisayo achaywa kabuhlungu. Uhulumende uqhube inhlelo ezehlukeneyo ekhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Uhulumende uthi izijeziso lezi zibhidliza umnotho weZimbabwe. Elemelika lele Blithani athi kazisoze zesulwe izijeziswa lezi kuze kulungiswe konke okwenziwa libandla elibusayo. Amabandla aphikisayo lawo ayawuchothoza okwenziwa libandla leZANU-PF. Umnumzana Patron Xaba, unobhala webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kuningi okonakale eZimbabwe.
Ngolesibili kubonakala bebhikisha, bemasha, betshengisela ukuthi kukhishwe ama-sanctions elizweni. Kodwa ke ama-sanctions la kawaqondani lelizwe, ama-sanctions la alabantu abathile abayizikhulu zeZANU-PF ezingalandeli amalungelo oluntu okuthiwa phecelezi ngama-human rights. Lokhu ke sokuze kwabonakalisa ngokuthi bayayidinga abantwana besikolo ukuze babancedise ekumatsheni.
Umongameli webandla leZaphu uMnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi into yonke eyoniwa ngomlomo ilungiswa ngawo, ikakhulu nxa inkokheli zingaba lemfundiso enhle kubalandeli.
Kwezodlame lwepolitiki okukhulu ngabakhokheli ukuthi bafundisani abalandeli. Awungeke uthi ungumkhokheli khuluma eralini uthi wena umuntu othanda ukuthula kwenye irali, kodwa kwenye irali kususiya ukuthi kona sizasebenzisa uswazi, sizasebenzisa imvuvu elosawutu. Yikho ke umkhokheli, ikakhulu umkhokheli wesizwe, kumele ananzelele amagama akhe. Igenocide, ukubulala kwabantu, kuqala ngenkulumo yomlomo, akuqali kwenye indawo. Siyakwazi ukuthi i-genocide ukubhuqa isizwe tepusi ezithile kule stage ezithile, kodwa into yokuqala lulimi lomuntu.
Umqondisi we-Youth for Innovation Trust uNkosikazi Thando Gwinji uthi amazwe ezwekazi le-Afrika ayakhuthazwa ukuthi azixazululele inhlupho zabo bengacelanga usizo.
Ama-international, ama-regional platform esilaho lezi nsuku ayakhuthaza amazwe e-Afrika ukuthi azilungisele inhlupho zawo, bengagxili kakhulu ku-aid lasezikweledeni. And manje ikakhulu kuyakhuthazwa sikuthi i-domestic resource mobilization le-value addition kuma-resources esilawo ukwenzela ukuthi singahambi isikweleda. Sikhangele ama-match abekhona, sikhangele amagala abekhona ukuthi imali yona leyana ngasiyithethe njengelizwe sayisebenzisa engxenye ukwakha ama-science lab, sanika abantwana i-science equipment ezikolo esilazo.
Umnumzana Believe Kaule, ilunga lebandla leZANU-PF, uthi njengezizalwane zeZimbabwe bazazama ngendlela zonke ukuze izijeziso zenotho zesulwe.
Ihulumende yeZimbabwe izama ngendlela zonke ukuthi incediswa yi-SADC ukuthi umhlaba ukuthi ama-sanctions la kumele asuswe, ashubhekisa abantu beZimbabwe, abantu makhaza. Le yindlela eyokuganga eyenziwa yilawa ama-Western countries okuthi bazondise abantu ngokushupheka, ukuthi bahlupheke beze bevukele uhulumende. Ngathi i-regime change agenda abalayo. Ama-sanctions kuzayenziwa yonke indlela ethile ukutshengisa ukuthi ama-sanctions amele asuswe.
Ngenyanga kaNcwabakazi, inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project yenza uphenyo yathola ukuba amalungelo oluntu ephulwa kakhulu libandla leZANU-PF kulandela amapholisa labanye abezomvikela. Okwamanje abakubandla le-CCC agoqela amalunga edale lephalamende uMnumzana Job Sikhala loMnumzana Godfrey Sithole labanye abalitshumi lane bavalelwa entilongweni kulandela ukubotshwa kwawo ngenyanga kaNhlangula kusanda kubulawa uNkosikazi Mblessing Ali eNyathime. Betheswa amacala okutshotshozela udlakela lokunye. Bonke balelwa ukuba behlawule isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uno Nomsa Chuma, umfelokazi kamuyi u-Elvis Nyathi, uthi ubhekane lodubo lokuswela ukudla, njalo akula muntu omnakekelayo labantwana, kulandela ukubulawa kukaNyathi ngenyanga kaMabasa lonyaka, yizizalwane zakwele South Africa. UNyathi wagongodwa ngamatshe watshiswa ngabantu ababedinga amasela e-Deep Slot kwele South Africa. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Svanda.
UMachuma uthi uMangweye uselala eziko ngoba akula muntu ophandela imuli yakhe ukudla. Uthi abantwana babuza ngoyise nsuku zonke la esomzimela ukuthi abachazisele ukuthi uNyathi wabhubha njani.
Ah, babebuza nje ukuthi mama ubaba ungaphi, especially lo mncane. Umncane uyabuza sibili ukuthi ubaba ukuphi manje. Uza umchazele umntwana emzini. Ah, abakhulu bangathi bayananzelela vele ukuthi hayi ubaba akasekhona. Lokho ngacela kokhwane lamvisayo ikho engathi ikho kwanceda ukuyakhela indlu ukuthi lami ngithole indawo yokuhlala labantwana. Sukusela khonapho hayi lokho wagcina khonokho akulokunye. Nzima ngawo ngingabuyela ekhaya kumamdala wami vele angazi ukuthi ngavele ngingaphi nje.
Kanjalo.
Ngasibuthene one day ngoba nginamama nginababa mina so bengondliwe ngumamdala wami.
UMachuma wancediswa ngabantu ukwakha umuzi wakhe besizwa udaba lwakhe kumsakazo we-Studio 7. Unesifiso sokusebenza ukwenzela ukuthi agcine ingane zakhe, kodwa uthi basebancane ngeke azitshiye zodwa, ngakho ucela uncedo kuZulu ukuthi amphathise aqedise ukwakha lokunye.
Babake basincedisa, sicela ukuthi nje lisincedi ithoyilethi, asila thoyilethi, sihambe egangeni, kungumango indawo yakhona ukuthi uye egangeni, so abantwana bengaphatheki ubusuku kunzima ukuthi bayephi. Sela futhi lamanzi, bakithi amanzi washotela sikhakude amanzi. Eyi bengicela nje ukuncediswa lami ukuthi ngingafuya nje inkukhu nje lami zincedise ukuthi abantu bami labo bephile nje. Isitshebo nje bayathenga abantu phandle la. Matamati, ma-onion bayathenga abantu, bebebhoda phakathi emzini yabantu.
UMathuma uthi kalale ebusuku ecabanga ukuthi abantwana uzabagcina ngani. Uthi lokhu kwenza ukuthi inhliziyo yakhe ebebuhlungu akhumbule umkakhe. IZulu selisina, UMathuma ulesifiso sokulima kodwa akazi ukuthi aqale ngaphi.
Besifuna ukulima kodwa into zokulima zikho.
Hlanyelo
konke. Hlanyelo konke la, izinkomo zokulima kula nje. Muzi
nje. Ngiyawazi umuntu.
And futhi asikajwayeli bantu. Hayi mcabango vele ayipheli. Yabona izophelela kwelikade ngoba labantwana uma ubheka ukuthi impilo esesiyiphila ayisinzima. So vele lokulala uyaphonga ulala kodwa vele kulaleki umcabango ayipheli, ucabangele ukuthi ngawukhona ngathi yonke into ihamba kade noma imali incane kodwa bezama besiphila futhi ngoba zange silale la ngendlala lanoma besebenza igarden emakhitshini bekungcono kulokuthi bambulale kabuhlungu kangathi sesihlupheka.
Kuthiwa isintu sithi umfelokazi kumele ageziswe ngemigcozo ngosiyazi ukuthi kulahliswe amathunzi lemimoya yomuvi, kodwa uMathuma akenziwanga lutho ngoba engelahlobo zokumncedisa. Ugogo Mamhlanga ngusiyazi uthi uqakathekile ukuthi uMathuma ageziswe.
Umuntu ofelwe ngesihluku esinjalo, umuntu ongumama uyagezwa, sibula sweganyeni ekhisa imlilo ngoba kwakunzima kwakufiwana. Egeze sibile zegezwe konke la ngaphakathi kwakhe, ethulwe ethule umuntu lwa, ngoba umuntu lwana umoya wakhe uyabuhlezi kabuhlungu ngolaka phezu komkakhe, uyakhuthwa ubekwele, yasiwe egangeni sibile egezwe ekhisa imlilo egejelwe amagodi kube sekuphela kuyaphela.
Usikhwitafundo Solwaye Ngwenya uthi kumele uMathuma ayebona odokotela abazakhulumisana laye ngokuhlela umkakhe. UNgwenya uthi ukukhulumisana nodokotela lakho kwaziwa ngokuthi yi-counseling ngesilungu.
Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ethiwe ngumkakhe azuze lokhu abakuthi yi-counseling ngesikhiwa, abone odokotela behlale phansi laye bekhulume, ngoba ukuthiwa ngomunye wakho elithandanayo kubuhlungu kakhulu, kuyayenza ukuthi inhliziyo yakho lengqondo zakho zingasebenzi kuhle, kumbe bagcine bangabantu abafuna ukuthatha imphefumulo yabo. Yikho thina odokotela siyaqakathekisa ukuthi umuntu azuze i-counseling.
UMathuma wakhe lentaba zinduna Utike katoli luto katoli lungeto kuhlobo zikamufi. Abasikhombisa abacatshangelwa ukuba babulala unyathi bamiswa emthethondaba kwele South Africa ngenyanga kaNtulikazi kwathiwa babhadale imali yesibambiso ibheyili. Akwazi ukuthi icala lakhona litholiswa nini. Ngimela yesitu 7 ngisentaba ziduna igavana muyenza Jesus Band.
Abesilisa ababili abavalelwa entilongweni okwesikhathi eside kulandela ukugwetshwa kwabo kungumthethandaba eNew York phezu kodaba lokubulawa kukaMalcolm X bazanikwa lidolobho leli kanye leNew York State izigidi ezingamashumi amathathu lasithupha zamadola eMelika 36 million. Kwatholakala nyakenye ukuba uMohammed Aziz loKhalil Islam babengelacala lokubulala uMalcolm X ngomnyaka ka-1965. U-Islam wabhubha ngomnyaka ka-2009. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umanyano we-European Union uthiyele Russia kumele lidonse lamanye amazwe kusivumelwano elasenza lele-Ukraine esokuthwala kokudla kusuka kwele-Ukraine kusiya ebantwini emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umnumzana Joseph Borrell okumanyano we-European Union uthi ukukhalala kwele Russia eliphume kusivumelwano lesi kuveza ukuba ilizwe leli lenza santando kulandela ukuhlasela ele Ukraine. Ele Russia lithi liphume kusivumelwano lesi kulandela ukubhonjwa kwemkhumbi yalo eBlack Sea, kodwa amazwe amaningi ayakusola lokho esithi ele Russia lisebenzisa ukudla ukwenzela ukuxabanisa abantu emazweni athiyeneyo ikakhulu lawo elilwisana lawo. Umeya wedolobho leGaborone kwele Botswana uthi idolobho lakhe lizakhangela kakhulu impila kahle yabo kuza ngaphansi kwehlelo le-Fast Track Cities olubhekane lokuqeda igcikwane lengculaza ngomnyaka ka-2030. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Austin Abraham ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kokungena kumhlangano we-Fast Track Cities wenzelwe Spain uthi impilakahle yabokuza akumelanga isalele emuva uma kumele kunqotshwe igciwane lengculaza. Uhlelo lwe-Fast Track Cities olulamalunga amadolobho adlula amakhulu amane umhlaba wonke jikelele alukhanyeli kuphela ingculaza kodwa leminye imikhuhlane efana lophepha kanye ne-hepatitis.
I took part in a high-level panel discussion which focused on the urban leadership to address the health needs of migrant populations, including HIV, TB, and viral hepatitis.
Nangena umhlangano osezingeni eliphezulu sikhuluma kakhulu ngempilakahle yabantu bokuza ikakhulu kukhulunywa ngemikhuhlane efana le-HIV, uphepha kanye le-hepatitis. Ngabatshela ukuthi uhulumende wethu ulohlelo lokwelapha bonke abokuza kungena nketha bechabe.
Ele Botswana lafaka lolu hlelo olokuqala ukunikeza abokuza amaphilisi okulwisana negciwane lengculaza awe antiretrovirals ARV ngomnyaka ka-2019. Lokhu kwalandela ukuthi abanye ababili abeZimbabwe ababevalelwe ejele behambise uhulumende weBotswana emthethwandaba ukuthi aqale ukunikeza abokuza ama-ARVs. Umeya Abraham uthi bazabona ukuthi akula ukuza otshiywa ngaphandle kuhlelo lwezempilakahle. AbeZimbabwe ababhekani lobunzima ekufinyeleleni inhlelo zempilakahle kuphela behluleka ukungena kunhlelo eziningi ngenxa yokuswela amaphepha aqondileyo. Ihofisi yomeli weZimbabwe kule Botswana isisungule uhlelo lokuphathisa bonke abeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni ukuthola amaphepha. Umsekeli womeli weZimbabwe kule Botswana umnumzana Witness Ngwenya uthi lokhu kuzaphathisa ukuthi bafinyelele inhlelo ezitheneyo kugoqela lezempilakahle bengelavalo lokuthi bangabuyiselwa ekhaya.
Kulomkhankaso wenziwa kuyingubani ngokuhulumende. Uhulumende uthi siyathaba sibili ukuthi iBotswana yalivumela ukuthi lihlale lapho, kodwa kumele lihlale ngokusemthethweni. So yikho nje uhulumende wathi sekule mkhankaso ukuthi abantu bonke bebhalise, abantu bonke bezuze ama-birth certificate, bezuze izithupha, bezuze ama-passport, kwenzela ukuthi kubancedise ukuthi njani bekwanisa ukuhambisa abantwana ezikolo, bekwanisa ukuthi bengagula behambe ezibhedlela, bekwanisa ukuthi bengabala le nkinga labezomthetho kungabahluphi ngoba babe lamaphepha njani asemthethweni.
inombolo zitshengisa ukuthi kulabo kuza abaqhilela igciwane lengculaza abafika inkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 kule Botswana, kodwa abafika inkulungwane eziyisikhombisa kuphela i-7,000 yibo abakuhlelo lokuthola ama-ARVs. Iningi labo kuza liyesaba ukuyaziveza kwabezempilakahle ngoba lingela maphepha aqondileyo, bathi ukuyadinga ukwelatshwa kunganikeza bomthetho ithuba lokuthi babotshwe. Unkosazana Sindiso Sibanda, isalwane seZimbabwe ehlala eHebron, uthakazelela imizamo yokuphathisa abokuza kwezempilakahle.
Isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokuthi ama-officials aweZimbabwe kahulumende anqume leBotswana yonke, lamadolobho onke amakhulu aweBotswana bethathisa amaZimbabweans wonke into ezinjengama-passport, izithupha, ama-birth certificate. Siyajabulela kakhulu, siyakubonga kakhulu lokho ngoba sokuncede abantu abaningi. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBotswana bezisehluleka ukuthi ziye ezibhedlela zisiya kwelatshiswa uma zigula ngenxa yokuthi umuntu uyabe either engala-passport, engala-stupa.
Unkosazana Sibanda uthi kumele kube lohlelo oluqhubekayo ukuze abantu bathole amaphepha bengabi lovalo lokuyadinga usizo ezibhedlela.
Kuyabongeka kakhulu, besifisa ukuthi bebengakwanisa ukuthi nxa kukwaniseka baphinde, ngoba kulabanye abangazange bathole, baphinde futhi bazobancedisa.
Amadolobho amakhulu eZimbabwe eleHarare kanye lalokhu Bulawayo lawo angaphansi kohlelo lwe-fast track cities. Uhlelo lolu lulandela imizimumelwano ezalotshwa edolobheni leParis, France ngomnyaka ka-2014 ngenhloso yokuqeda igciwane lengculaza ngomnyaka ka-2013. Kulenhlelo ezithile esemzileni ngenyanga ezayo kalwezi ezanceda kwezempilakahle. AbeZimbabwe yibo abaningi kwabokuza kwele Botswana, iningi lingena ngokufohla lingela maphepha aqondileyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
USinenkosi Ndlovu, umntwana olesifo semvukuzane yezinso olabazali abangasebenziyo, ucela uncedo lukaZulu. Abazali bakhe bathi kwehlule ukuba athole uncedo ezibhedlela zikahulumende. Unina unkosikazi Mayibongwe Ndlovu uthi kufunakala imali eningi yokuhambisa uSinenkosi kubodokotela abazimeleyo.
Yokuhamba njani? Akusithethi uhamba njani mama?
Ngiyathe sikuyi-25 yoku-PT, moro-PT, moro-PT.
Lingaphi kwangikhona khonapho lapho elikhona?
Eparalenyathi.
Ye, akutsho ukuthi incedo bani eludinga ebantwini?
Awuncedisa nge-radio therapy, nemali ye-radio therapy, ngoba bathi kufuneka i-radio therapy, cancer yakhe bathi iyayirisk. So yabe kufuneka ukwenza, kuyakufuneka ukwenza i-radio therapy ukuze njani lapheke masinya.
Bathi bakumele kwenziweni, bathi yimalini?
Lapho para ayikho, so bathi bafuna, bathi siye kuma-private, kuma-private sihamba e-okhukhe.
Bathini khona
na? Sihamba e-okhukhe, bathi ukukhuluma lo doctor i-100, ukulatshwa 6,000.
6,000, kusukela nini, kusiyaphela nini?
Ukulatshwa kwangona?
Ye.
Asibani sakuzwa khonapho ukuthi kusukela nini siyaphela nini.
Ye, kumele aqale ukwelatshwa nini umntwana?
Anytime nje nakuthi imali ingatholakala iyahambisa.
Khathesi alenelisi ukuthi limhambise esibhedlela lokhu engakayelatshwa? Ye, akukhulume labantu ubatshele ukucele sibili uncedo, ukhuluma labantu mama.
Asesicela uncedo lokuthi sincedise ngemali ngale registrar.
Abantu bangalithola njani nxa befuna ukukhuluma lani?
Nabe funa ukukhuluma lathi efonini.
Ye.
Oyinumber 078-027-638.
Phinda futhi inombolo leyo mama.
078-027-638.
Unkosikazi Mayibongwe Ndlovu udabuka emaphisa esabeleni seMathebeleland South, sixoxe laye eseHarare. Live talk namhla sixoxa ngomkhuhlane wepolio. Singakehlukani zihlobo, sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Bayakhala abantu ngokubiselwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe ezikhundleni eziphezulu kubandla leZANU-PF. Ibandla leZANU-PF lithi uqhuba kahle umsebenzi umongameli Mnangagwa, lo msekeli wakhe uConstantino Chiwenga labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo. Sengilivalelisa okwanamhla, ibizo lami nguGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.